Udaba lokukhishwa kwamalunga edale lePhalamende kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ku ukuba lidale lelunga ledale lePhalamende. Ach, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho ayabe kwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Siyakuzwa kakhulu Dube, kodwa bathaba phansi ngenduku phela bathi hayi uMakhuphe kayindawo.
I-National Council leyo umama uKhuphe akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono sitsho ukuthi yena akafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyani, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyani lapho apha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele sowaphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uKhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngathi kusiya phambili.